tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Lingali tshona njani izilukandaba mthwakazi omuhle olamukela emsakazweni weStudio 7 wamgqibelo mhla ka 13 Hlangula 2018 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ababili ababothwa phezu kwecala lokuphosela uGulunede enkundleni yeWhite City okwafa khona abantu ababili kwasinda uMongameli Mnangagwa bamiswa emthethwandaba.
Ngizwa ubuhlungu kakhulu ngento eyenzakalayo lokuthi amapolisa wayivele ebopha abantu abangalwiyo bahluleka ukuyenza umsebenzi wabo elizweni ngendlela bale corruption.
Amalunga ebandla lemthwakazi Republic Party abotshwe ngokusola uqatshwa ko-pick and pay kwabesishoneni ususwe abesindebeleni bamiswa emthethwandaba bemangobongobo ngokutshaywa ngamapolisa.
So kungibo laba abalimi babona ingathi akulatshintsho phakathi kukaMnangagwa nomgabe, indaba isabanjwe kanjalo.
Imizamo kamongameli Emmerson Mnangagwa eyokuhuga abalimi abamhlophe abaxotshwa ngumnumzana Robert Mugabe baphephela kwele Tanzania iphelela eboyeni njengesithukuthuku senja.
Inhlanganiso le yinhlanganiso yelizwe lonke jikelele, but kusobala ukuthi nxa uqala ulutho luqala lapho uqale khona, njengoba nje nxa ungaqala umlilo uyaqala lapho uqalise khona ukubasa.
Sile ngxoxo lomnumzana Love Momoyo ngenhlanganiso yakhe ayisungule kuzona lezi insuku. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Ababili abetheswa icala lokuzama ukubulala uMongameli Emmerson Mnangagwa ngokuphosa uGulunede enkundleni yeWhite City okwafa khona abantu ababili bamiswe emthethwandaba lamhla, kodwa kungelabantu abavunyelwe ukungena emthethwandaba weWestern Commonwealth Magistrates Court ngoba kubikwa loludaba lulemfihlo ezingamelanga zivele emphakathini. UBathabile Masuku sethulela loludaba ekobulawayo.
Ababili abetheswa lelicala ngabo windi bemichova. Osekumangalise abanye ukuthi uMongameli Mnangagwa wayethe ucabangela ukuthi ababezama ukumbulala abayisibo bakobulawayo njalo bengabasekeli bakankosikazi Grace Mugabe. Icala leli ebelikhangelelwe ukuthi lithonisise emthethwandaba weTrade Gold Magistrate Court ligcine lisiwa eWestern Commonwealth Magistrate Court. Kuchone kulindwe ukuthi icala leli lithoniswe ilanga lonke laze laqala ukuthoniswa ilanga selizatshona. Umanji umnumzana Gladmore Mushowe uxothele phandle intatheli izindaba kanye lozulu ethi wonke umuntu aphumele phandle ngenxa yokuthi icala leli lilemfihlo ezingamelanga zivezwe emphakathini. Abasolwa laba ngabesilisa umnumzana John Zulu kanye lo Douglas Musekiwa. Betheswa amacala amathathu aphathelane lomvukela insurgency, banditry kanye leterrorism ngesilungu. Izibotshwa lezi ngabantu kazana abangatshengiseli lwazi lokuzwisisa umlando abawetheswayo. Umtshutshisi ucele umthethwandaba ukuthi izibotshwa lezi zigcinwe ejele njalo bathole imvumo yokukhangela omakhalekhukhwini babo ukuze bathole ubufakazi obugcweleyo. Kolunye udaba olufanayo, amalunga emthwakazi Republic Party ayisithupha etheswa umlando wokuchaya imota yamapolisa ngesikhathi betshengisela ko-pick and pay anikezwe imali yesibambiso i-bail elikhulu lamadola i-$100 njalo bazabuyela emthethwandaba mhla ka-5 Ntulikazi. Omunye walabo ababebotshiwe umnumzana Welcome Moyo wesulelwe icala ngenxa yokuthi ubotshwe ngesikhathi evakatshela abanye abebevalelwe eCentral Police Station. Omunye wababotshiweyo umnumzana Zibusiso Mkhwananzi uthi ukhahlelwe walinyazwa ngamapolisa. Umkhwananzi ufike enkantolo esehluleka ukuhamba. Igqwetha elimela ababotshiweyo umnumzana Prince Bushe Dube uthe ababotshiweyo laba bakhululwe.
Ukuthi accused number 1 welcome Moyo kafakwa ngaphele ku remand ngoba siphikisane lakho ukuthi afakwe ku remand vele ngoba ebebotshelwe khona ngale nkambeni ngesikhathi siyavakatshela abangani bakhe. So kodwa ngala sizathu vele sokuthi abotshwe abuye khona lapha e-court to start with. Of course umpolisa ebe oppose i-bail on the basis ngezizathu vele zingaqedakaliyo ezinye zangkhona ziyahlekisa actually nxa uzilalele njengokuthi kuthiwe khona umpolisa izibotshwa ngabantu abangalama valuable assets. Surely angake kube isizathu sokuthi umuntu oswelayo kumele anxishe i-bail just because uyaswela ngoba umthetho welizwe lelo uthi khona abantu balingane emthethweni.
Unobhala jikelele webandla lemthwakazi Republic Party umnumzana Akim Mhlanga uthi imali ye-bail okumele ibhadalwe imali eningi kakhulu ethi lokhu kutshengisela ukuthi ilizwe alikakhululeki.
Imali enkulu kakhulu uma uqathaniswa lecala elikhona ngoba icala elikhona socala elimangalisayo licala lapha abantu kade bedemonstrate khona betshengisela bekhonona ngalokho okwenzakala ko-Team Hyper. Kodwa uma sesibona umantshi esenza kanje kutshengisela ukuthi ilizwe lela likakhululeki lokho sisabuswa ngenduku yensimbi.
Omunye wabaxotshwa ko-Pick n Pay unkosikazi Rosemary Ncube uthi wasebenza iminyaka emithathu ko-Pick n Pay kodwa uxotshe ngezizathu ezingacaciyo ethi amapholisa ababophele ukubuza imisebenzi yabo besehluleka ukubopha abagangayo.
Ngizwa ubuhlungu kakhulu ngento eyenzakalayo lokuthi amapholisa wayivele ebopha abantu abangalwiyo bahluleka ukuyenza umsebenzi wabo elizweni ngendlela bale corruption waye bengabophanga umuntu wayefuna ukusibulalela upresident eWhite City babuya bazobophana lathi asibuze imisebenzi yethu.
Amalunga emthakazi abelokhu ezama ukuthola imali yokubhadala isibambiso sebail ukuze bakhutshwe esitokisini. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Kunjalo nje ababili abetheswa icala lokuzama ukubulala umongameli Emmerson Mnangagwa ngokuphosa ugulunede enkundleni iWhite City okwafa khona abantu ababili. Babikwa babotshwa ngamasotsha kade esala ukuthi basiwe emapholiseni baze bafakwa ezandleni zawo amapholisa izolo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lengcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Walter Sinunguli Mbongolwane.
Yabona lapha mthakazi kukhona ukunuka santingwana lapha ngoba siyazi ukuthi khona kulembiko ethi kulomuntu owaboshwayo ngelanga ibhomba liqhuma sekuthiwa kulabantu futhi ababanjiwe besuke ephumula. Into esingayitshelwa kahle lapha ukuthi la amaphoyisa abathi bona abavunyelwa ukuthi bakhulumisane bacubungule then babone lo owaboshwa ngelanga kuqhuma ibhomba kutshengisa kukhona abakufihlayo ngoba siyabona ukuthi inhlangothi zombili amaphoyisa lamasotsha abasebenzisani kahle. Amasotsha asephethe imisebenzi yamaphoyisa sokuthi imisebenzi yamaphoyisa behluleke ukuthi baphenye babone ukuthi khona ongabe yenze isenzakalo letho ngubani. La abaziya ukuthi wababotshwa ephumula mina ngokubona kwami nje ngabantu asebesetshenziswa nje ukuthi kuvalwe nje amehlo abantu kubonakale sengathi kule nto eyenzakalayo kodwa obuye kokungani kuleqiniso yikho loko ukuthi khona kulo muntu ovalelwe ngamasotsha yikho ofanele ukuthi kwazi ngubani njalo uvalelweni njalo uthutshwe ngubani.
Manje nxa ukhangele wena okwenzakalayo khona lokhu kungaba kulesandla sabantu abakuhulumende kuphakathi kumbe yilokhu osekuthiwa ukuthi kungaba ngabe G40?
Umdeni le yinto umdeni ngabantu bezanu-PF abatshalayo i-G40 le abayikhulumayo iphakathi kwezanu-PF nayo i-G40 asikwazi ukuthi ingakwenza into kodwa siyazi ukuthi kona kunamacembu amaningi phakathi kwezanu-PF so ngayo i-G40 ingabe ingayisiyo ngoba siyazi ukuthi bathi ngesindebele umbeki wenkosi akabusi layo so siyazi othiwe ngalaba labo bayafuna ukuthi kona bengene laphana so bayathinteka kulokho naye kunangekhona uyathinteka ngoba siyazi ukuthi kona njengoba kunje uyazi ukuthi baningi abafuna ukuthi kona bemgenile laphana so into le vele ayikacaci sizoyicela sevuthiwe kodwa okwamanje thina sibekela zihlabane ngoba vele abantu laba bavele bagangile bonke.
Alo ke ngumnumzana Walter Sinunguli Mbongolwane ocubungula izombusazwe ubexoxa le Studio 7 esecingweni ese South Africa.
direct from Washington, the voice of America, VOA.
Imizamo kaMongameli Emmerson Mnangagwa eyokuhuga abalimi abamhlophe abaxotshwa ngumnumzana Robert Mugabe baya kwele Tanzania iphelela eboyeni njengesithukuthuku senja. Lokhu kulandela uhambo lukaMnangagwa kuyonale iviki lapho ayazise uZulu ukuthi uvakatshela usowakhe umnumzana John Pombe Magufuli. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala kwele Tanzania umnumzana Mathula Lusinga onguye njalo emela ibandla leMDCT ekhokhelwa umnumzana Nelson Chamisa enhlanganisweni ye-African Union. Saqala ngokumbuza ukuthi abalimi bamukele njani isicelo sikaMnangagwa esokuthi baphenduke ekhaya.
Abalimi kukhanya ngani bonke abahlanganelo umnumzana uMnangagwa bathi bona ngeke babuyele eZimbabwe ngoba indlela uMnangagwa abaphathe ngayo ekhuluma nabo lapho ibe yindlela eyaphele yaba yiyo eyabasusa ekhaya. So kubo laba abalimi babona ingathi akulatshintsho phakathi kukaMnangagwa loMgabe. Indaba isabanjwe kanjalo, indaba yokuhlukumezwa kwabo njengabalimi, indaba yoku kungayiwa phambili njengoba wonke umuntu efuna.
Akula ngitsho lo yedwa othembise ukuthi engabuyela ekhaya.
Kulabo esibabonileyo akekho. Ngoba enye into abayitshoyo ukuthi-ke bacabanga ukuthi yena umnumzana uMnangagwa indlela yakhe aze lapha bekuyindlela yokukhangela ukuthi iTanzania kahle kahle ngesikhathi sokumbangazwe bekuyiyo eyaqala ukunceda labo ama-liberation movement abuyela emazweni yabo esiyakulwa. So iTanzania ihlala iyingqukulethela kulezo ndaba zombangazwe. So ubelande lokho, kodwa ke wabuya futhi walanda ezozama ukuthi ancenge lama-farmers asebalekele heza eTanzania. Kodwa ke uhulumende walapha eTanzania layo usebanikile laba bantu indlela zokuphila ezingcono ukudlula lezo ezeZimbabwe abebezitholile. So bacabanga ukuthi kungcono bazihlale lapha eTanzania.
Yena uhulumende weTanzania ubemphile ithuba lokuthi axoxisane labalimi laba, kumbe ubengazi vele ukuthi uzakhuluma labo?
Kube yinto abehamba eyincenga privately, one on one, ezama ukuthi uhulumende walapha engaboni ukuthi wenzani. Kodwa-ke bambonile ukuthi wenzani, kodwa-ke kuthuke kwaba yinto engazange yakhipha ingxabano ngokuthi bonke labo abebekhona kule meeting basuke bamtshela umnumzana uMnangagwa ukuthi hayi cha, indlela zakho ohamba ngazo le ndlela zakho ozithembisayo asingeke sikwazi ukuthi sikhululeke sibe sefe ukuthi kuyele siyoba ngabalimi kuleli yalizwe.
Izithembiso bani azithembisa abalimi laba nxa uzizwile?
Bathi bona ke kahle kahle bekungafiki izithembiso, bekuyizindaba zokuthi-ke ukudelela ukuthi-ke ma uza kithi khonokuyana uMgabe akwenzayo thina siyakuqakathekisa, khonokuyana indlela uMgabe athatha ngayo ileni thina siyayiqakathekisa, khona khona ukuthi wena ma usehluleka ukuthi usebenze lathi ngendlela yethu thina esiyifunayo, esathatha ngayo umbuso, esabusa ngalo ilizwe from u-1980 kusiba ngale ndlela esathatha ngayo umhlaba ngesikhathi lisuka, ma ungazwani ngaleyo ndlela cha ngeke sisebenze nawo.
Alo-ke ngumnumzana Mathula Lusinga, isizalwane seZimbabwe esihlala eTanzania onguye njalo omela ibandla le-MDCT ekhokhelwa umnumzana Nelson Chamisa enhlanganisweni ye-African Union. Ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ese-Dar es Salaam kwele Tanzania.
Lamlela ndwandwe,
lamlela
ndwandwe,
lamlela,
lamlela mshweshwe,
lamlela nampa bafo bembula,
lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela.
Loba nje umumo wezombusazwe emaphandleni ezansi emandebeleni uthulisele amabandla aphikisayo asola ibandla elibusayo ngokuthenga uZulu ngokudla kanye lokubathembisa ukubapha ukudla. UAlbert Ncube usipha loludaba esemajawundeni eGwanda.
UZulu kane lapha amabandla ezombusazwe uyavumelana ukuthi awukabi lodlakelo oluphathelane lezombusazwe njalo kuthule kulalapho kusabusa owayengumongameli umnumzana Robert Mugabe. Umnumzana mkhulumeli moyo oyebeze emzingwani uthi kutshaya umoya kulezi nsuku ukwedlula ngesikhathi sikaMgabe.
As far as I'm concerned, mina lapha hayi angaboni ubudlwangudlwangu. Ngibona ingani it's better far much different kule mnyaka liyana edlulileyo. Ngoba hayi ubungakhululekanga kathi sayi sizizwa sikhululekile.
Loba nje kungeladlakela lezombusazwe abamabandla aphikisayo bathi inyathelo likamongameli Emmerson Mnangagwa lokubha uZulu inkomo phansi kwehlelo lo-Command Livestock sekudala ukuthi iZANU-PF ikhankase ithembisa uZulu inkomo. UNkosazana Sokoluhle Nleya owePlumtree ngomunye walabo abathola lezi nkomo phansi kwalolu hlelo.
Ngiyabonga ngokunikwa lezi nkomo ngoba lezi nkomo zizangithuthukisa phakathi nakwami lemuli yami, imuli yami ingasweli imfundo. Kuko konke engithenga kunikwa ngizaqhubeka ngisenza kahle.
Kube lokukhonona okukhulu ngendlela lezi nkomo ezabiwe ngayo iningi lisithi ziphiwe abasekeli bebandla leZANU-PF. Umnumzana Reason Moyo uthi akula ngitsho lo yedwa amaziyo othole lezi nkomo emhlubulweni wezansi yeGwanda.
Okunjengalapha esigabeni sakithi lapha engikhona Gwanda South Constituency, angibonanga lo yedwa umuntu oyitholileyo leyo nkomo. So kusuke kungimangaze futhi ukuthi bona laba abantu abaphiwe inkomo eGwanda bavele bengabantu beGwanda yini? Sibabone phela abakithi lapha abaziphiwe lezi nkomo.
Imbiko esiyitholileyo iveza ukuthi emaphandleni eGwanda izakhamizi sezithenjiswa inkomo ezintathu ngomuzi ngabakhankasela ebandla leZANU-PF njalo isikhulumeli sebandla le-MDC team ekhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa ezansi emandebeleni umnumzana Ekhe Moyo ozancintisa ukhetho lwabameli bedale lephalamende eGwanda South. Uthi lokho kudala ukuthi izakhamizi zesaba ukubuya emhlanganweni yebandla lakhe.
Kathesi bahamba besithi bazanika abantu inkomo kwindlela yokuthi wena ozabonakala usiya emkhankasweni wamabandla aphikisayo lezo nkomo awusoze uzithole. Sikhankasa emumwini onzima abantu bagijimisana lendlala ukuthi sizancitshwa lokhu.
UNkosazana Anele Mnyandu oyebandla le-People's Rainbow Coalition ozancintisa ukhetho lwabameli bedale lephalamende emzingwani uthi amalunga labasekeli bebandla lakhe ngabasaluphiwa uncedo lokudla oluvela kurhulumente besetheswa umlando okusekela amabandla aphikisayo.
Kunje nje emzingwani ku-Ward 20 ukansila we-PRC kasatholi ukudla kukahulumente. Abazange bakufihle laba bapha ukudla abezana uPF ukuthi benze rally bamemezele batshela abantu bonke ukuthi wonke umuntu weopposition kungabe kuyiMDC kungabe kuyiPRC loba yini baqanjwa ngamagama bonke khonapho ukuthi kabasoze banike ukudla.
Umnumzana Guda kwashe Zulu ozancintisa ukhetho lwabameli bedale lephalamende eMatobo North emele ibandla le-Alliance for the People's Agenda uthi ababengabalweli benkululeko abavumi ukuthi bakhankase emaplazini asemadojeni.
Nxa uhamba usiyangena endaweni ezinjengamaplazini bahle bakutshela amahoveti ukuthi lapha sikufuni la thina sifuna abantu bezanu PF kuphela la. So besemangala ukuthi hawu kanti amaplazi ngabantu bezanu PF yini bodwa. Amapostami ngempela bayadabula. Ngiyadingisisa ngiyaswela ukuthi kanti bayadabulelani njengoba wona umthetho usithi awumelanga kudatshulwe.
UTshalimane webandla leZANU-PF ezansi emandebeleni umnumzana Babelangithweni kathanda ngokuxoxa lathi ngalolu daba. Ukukhonona kwamabandla aphikisayo lokhu kuza ngesikhathi umongameli Emmerson Mnangagwa ephethe ethembisa umhlaba wonke jikelele ukude leZimbabwe lizaqhuba ukukhetho oluqotho olungela ukuthandabuza njalo lolokuthula. ngimele iStudio 7 ngisemajawunde neGwanda ngu Albert Ncube.
Lilalele emsakazweni weStudio 7 esakaza eZimbabwe. Lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lilami owenu uChris Gande. Ikudibana njalo kuhlelo lwethu liphuma lendaba lithona lendaba. Lamhlanje sixoxa lomnumzana Love Momoyo owayengusomlomo wedalela ePhalamende ekhuluma ke ngebandla lakhe elitsha alisungule ngemva kokusuka ku-MDCT. Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga.
Ye, ungasitshela ukuthi igama lenhlanganiso yakho wayibumbayo yezombusazwe ithiwa yini?
Ibizo lenhlanganiso yethu kuthiwa United Movement for Devolution, UMD.
La faka yini abantu ukuthi bancintise lo umnyaka kukhetho luza?
Yes, faka abantu abamele idalela ePhalamende abalitshumi lasicami nembili. Sazofaka abalitshumi lanhlanu labo kuyibo abamele idalela le-council.
Ya, ungasitshela ukuthi injongo yenhlanganiso yakho ngeyani kahle kahle?
Thina injongo yethu njengebandla ngeyokuthi sithuthukise izigaba ngezigaba ngokuchiyana kwazo. Sisebenzisa isisekelo sombuso uchapter 14 lapho ovumela khona ukwehliswa kwamandla esiya ezabelweni. Yikho esikukhangelele njengenhlanganiso okwakuqala ukuthi amandla kayehle lapha akhona ikakhulu ku-central government khona le dorobheni leHarare ebuye kuziqinto ezijiyeneyo amandla. Abantu bebe lamandla wokuthi bezinakanele befake inhlelo zentuthuko. Okwesibili, abantu kumele bebe lamandla wokuthi imithethwanyana nje ethize bebe lamandla ukuthi besifakele imithetho kuyo ezabakhangela ngendlela abafuna ukuhlala ngayo. Njengoba nje kuvele kukhona ku-constitution lokho. Yikho esikhangele kakhulu ukuthi inhlanganiso isebenze kanzima ukuze i-constitution yeZimbabwe njengoba kuvumela ukuthi amandla ehliswe nakanye ehliswe efike ezabelweni ngokuthiyana kwazo. Sikhangele njalo ngodaba lolo oluhluphileyo, udaba lokuncindezelwa kwemihlobo nabanye abantu bencindezelwa imhlobo lo okuyiwo omnengi kulele lilizwe. Thina njengenhlanganiso sithi uncindezelo kasilufuni, kungabe kusezifundweni, kungabe kuyikuhlala kuhle ngemakhaya, kungabe kusemsebenzini, kungabe kwezentuthuko. Thina sikhangelela ukuthi kungela ncindezelo, uncindezelo lwesilalo okweminyaka engamashumi amathathu lasifica mina mbili. Silokho sathola uzivuse, uncindezelo lolu luphele. Sikhuluma nje kusobala ukuthi uluhlu lolo lemandebeleni lusalele emva kakhulu kwezentuthuko, kungabe kwezemfundo, kungabe kwezokusebenzi, kungabe ngezemabhizinisi, isalele emuva ngenxa yoncindezelo lolo esikhuluma ngaso. Thina njengenhlanganiso sithi kasifuni ncindezelo. Abantu beZimbabwe kusisekelo sombuso bayalingana, asihloniphaneni sincedisaneni ngokulingana.
Lila malunga amaningi na njalo ungasitshela ukuthi avela esigabeni semandebeleni kuphela na?
Inhlanganiso le yinhlanganiso yelizwe lonke jikelele, but kusobala ukuthi nxa uqala ulutho luqala lapho oluqale khona, njengoba nje nxa ungaqala umlilo uyaqala lapho oqalise khona ukubasa. Kunethemba ukuthi usuka lapho uzamemetheka umlilo ubamba izindawo zonke. Kodwa kakutsho ukuthi libandla leMandebeleni kuphela, libandla leZimbabwe, libandla elikhuluma ngezinto ezikhathaza lo muntu ongekho kweMandebeleni. Ngoba nxa sikhuluma ngokuthi amandla ayebantwini ayintuthuko namandla okutshiyana kwawo, sikhuluma ngenhlelo zenezo zibona senzakala kwele Manicaland. Sike sabo lamadalimana khona ngale umtshato wa Diamond, sabo lamaye amadalimana akade khona eMarange, lapho esibone izakhamizi zakhona ngale zithukuthela ngenxa yokuthi besithi khona amaDiamond laka abancedi ngalutho. So into esikhuluma ngayo thina nxa sikhuluma kwehlisa sisamandla ebantwini lokuthi inhlelo zentuthuko zibanjwe izakhamizi, luhlupho olukhona ilizwe lonke jikelele kasilohlupho leMandebeleni.
Manje amalunga enu okwakathesi liwatshela ukuthi umongameli avotele bani?
Okukamongameli yinto elizwe lonke ekhathaza uzulu wonke. Yikho ke lokhu kuya ngesifiso salo umlandeli ongumlandeli we-UMD ukuthi yena ufisa ukuthi kumongameli evotele ubani, kasincintisi kumongameli welizwe. Yikho abalandeli bethu bakhululekile ukuthi bevotele lo abasibona ngathi engalalela ngono izifiso zethu njengebandla le-UMD.
Kulezinye inhlanganiso esigabeni seMandebeleni ezilenjongo efanayo ezifana labo Mthwakazi Republic Party labanye abanjalo, liyasebenzelana labo na?
Ya, siyasebenza ndawonye, siyahlala lemhlangano siyanguya kwezikhathi lamabandla atshiyeneyo alenkulumo efanana le yethu. Kasehlukananga kangako, kodwa esingabe sehlukene kikho ngamaqhinga okuthi kanti lokho esikhuluma ngakho esithi kwehliswa kwamandla sikufeza njani.
Hayi, kuyozwakala isikhathi sesingasavumi, ungavalelisa abalaleli.
Ngiyabonga ithuba leli enditholileyo ukuthi ngikhulume labalaleli. Engilethemba ukuthi sizaqhubeka siloko sikhuluma labalaleli ukuze bezwisise ngokugcweleyo injongo yebandla leli esithi United Movement for Devolution. Ngiyabonga.
Hayi, lathi sibongile. Lo ke ngumnumzana Love Momoyo owayengusomlomo wedale lephalamende ebesixoxa laye kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba.
Oh, what a feeling. Look what we've overcome. Oh, I'm gonna wave away my flag and count all the reasons we are the champions. There ain't no turning back.
Kwezemidlalo, iqembu le-Argentina selisukile kumidlalo ye-World Cup ngemva kokunqotshwa nge-4-3 ngele-France. U-Antoine Griezmann owe-France nguye ohlohle kuqala ngemva kombekwa kwathi u-Benjamin Pavard watshaya elesibili sekudlule phose ihola 57 minutes. Mbappe nguye ohlohle ibhola lesine. Sikhuluma nje sezingenile enkundleni komunye nje umdlalo ogobhozisa amathe, i-Uruguay izaba idlala yonale Portugal kathesi nje ngomzuzo omngodwa nje olandelayo. Everything from a get-go. You can feel the ambiance, so we're tough. Even when you call, there'll be echo. Same spirit from us until you're back to. Oh, so bad. Oh, so bad. La, 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 la. Everybody get their hands up for the end down. To the shade from the stand line. Hey, I'm busy taking off on my wish list. This is everything we predicted. Cause we're in the making, this week is this. I believe we're about to make a difference. Oh, so bad. Oh, so bad. Singakehlukani ngesikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo. Amabili ababotshwa phezu kwecala lokuphosela uGulunede enkundleni ye-White City okungafa khona abantu ababili kwasinda umongameli Mnangagwa bamiswa emthethwandaba. Amalunga ebandla leMthwakazi Republic Party abotshwe ngokusola ukuqatshwa kwePick and Pay kwamashona kususwa abesiNdebele labo bebesemthethwandaba. Imizamo kamongameli Emmerson Mnangagwa eyokuhuga abalimi abamhlophe abaxotshwa ngumgabe iphelela eboyeni. Igama uChris Gande lilayo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.